Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Mpalakazi 2020 Free Sunday. Endabeni zethu lamhlanje, abezempila kahle bathi uhlobo legcikane le coronavirus elinobukhali alikabonakali elizweni lanxa libikwa selikhona kwele South Africa.
Okwakathesi kasikabikwazi ukuthi i-new variant ye-coronavirus isifikile yini elizweni lethu leZimbabwe.
Umphathi mtambo wakwele South Africa obona ngezenzakala ekhaya usevimbe iqula labaphathi mtambo beZimbabwe kade befuna ukuya kulelo lizwe ukuyakhulumisana ngokuminyana lokuphithizela kusemngceleni we-Bay Bridge.
Kuminyene imota kazihambi, abantu kabangeni, bathatha amalanga, abantu sebela ama 3-4 days bezeboda nxa sisizwa.
Ibandla le-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe lithi usuku lwe-Unity Day olunanzwe ngolwesibili luqakathekile ngoba lunanza isivumelwano se-Unity Accord phakathi kwebandla le-PF ZAPU lele-ZANU ngomnyaka ka-1987 esaletha ukuthula elizweni.
Thina sithi njenge-EFF, Economic Freedom Fighters of Zimbabwe, sithi lokhu kuhle kakhulu ukuthi usuku olufana lalolu luhlale lukhona, lugujwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abezempila kahle bathi uhlobo legcikwane le-coronavirus elilobukhali alingabonakali elizweni lanxa libikwa selikhona kwele South Africa. Amanye amazwe abalisa eleBhilitane lalo elibikwa selilalo leligciwane asevimbe abavela kwele South Africa ukuthi bangene emazweni abo. Lanxa abezempila kahle besithi basaxwayisisa isimo segciwane leli elitsha, osekuvele emgceke ukuthi umkhakha wegciwane elitsha limemetheka lula. Sixoxe lengcwethi kwezempila kahle uDokotela Rogers Magigo, saqala ngokumbuza ukuthi selifikile yini elizweni leli gciwane.
Okwakathesi kasikabikwazi ukuthi i-new variant ye-coronavirus isifikile yini elizweni lethu leZimbabwe. Mthemba esikhathini esizayo sizaba lolwazi lokuthi sesilalwe.
Njengabodokotela elikuzwayo ngalumkhakha omutsha we-coronavirus, kuthiwa kuyini ngaphandle kokuthi umemetheka lula, okunye selikuzwile kuyini?
Engakutsho mfowethu ukuthi okwakhathesi esingakwaziyo ngalolu hlobo olutsha kuningi ukudlula lokhu esikwaziyo. Sikwazi khonokho okutshoyo ukuthi memetheka lula njalo kodwa okuhle ukuthi awukabonakali ukuthi lo umhlobo omusha ukhoza isithi more severe disease ukwedlula le umhlobo kadisilawo.
Lona ilizwe liyenelisa na ukulwisana legciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi ikakhulu sesibanga kukhefula eKhisimusi?
Kunzima sibili ngesikhathi lesi esekhefu ngenxa yokuthi sinanzele ukuthi siba lengozi eziningi ezomgwaqo. Minyaka nomnyaka izibhedlela zethu ziyasindelwa ngama trauma cases nxa kusenzakala ingozi zomgwaqo. Thina besivele sisindelwa njalo ukuthi si-manage sibili kuhle i-corona injongoba njalo. So ngathi ukuthi it's a burden kumbe i-challenge enkulu kuzibhedlela zethu. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu baxwaye nxa sibone ukuthi izibhedlela zithwele nzima, ngangcono abantu siqine ngokuvikela lowo mkhuhlane.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi ijekiseni le okuthiwa iyavimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus izafika nini eZimbabwe?
Uqakathekile umbuzo obuzayo mfowethu, kanti kodwa ukuthi singatsho kunzima ukuthi i-vaccine iyafika nini. Esingaba lakho ukuthi lithemba elokuthi izafika ngesikhathi esifitshane, njalo iza mhla ifika sizabe sesilungele njengelizwe, njalo siyamukela njengabantu ukuthi isheshe isebenze sisize.
UDokotela Rogers Magigo, ingcwethi kwezempilakahle. obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni izolo. Kuthi abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye abahloliweyo, kutholakale abedlula ikhulu 112 belegcikwane le-coronavirus. Kulaba ababhubhileyo ababili ngabesigaba seMashonaland East, oyedwa ngowakoBulawayo, lomunye njalo oyedwa oweManicaland. Umphathintambo wakwele South Africa obona ngezenzakala ekhaya, umnumzana Aaron Motsoaledi, usevimbe iqula labaphathintambo beZimbabwe kade lifuna ukuya kulelo lizwe ukuyakhulumisana ngokuminyana okusemngceleni we-Beit Bridge. Inkundla yobulembu eyakwele South Africa ethiwa SAFM News ithi uMotsoaledi utshele iqula leZimbabwe ukuthi kumele lilungise umumo wezomnotho, hathi ukuzama ukuyalungisa okuvele kungawonakalanga. Iziphathamandla zomngcele kucele le South Africa emusina zibikwa zisebenza kancane kancane, osekubangele ukuthi kube le ndwendwe ezitshaya khonale. Bakhona ababikwa behlala amalanga amane belokhu belinde ukucapha umngcelelo. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, saqala ukumbuza ukuthi umumo unjani emngceleni lo.
Kuminyene imota kazihambi abantu kabangeni, bathatha amalanga abantu sephela ama 3-4 days besebhoda nxa sisizwa, and kuphuma le maphepheni lapho ukuthi omunye umama uze washona ebhoda khona phana ngenxa yokuxokozela okukhona, maybe sekhulelwa i-BP landlani. So isimo sibi kakhulu e-Beit Bridge okwamanje sikhuluma kuqedakali ukuthi kambe kunguzafika kuthina abaningi ikhisimusi ngathi abasoze balifike ekhaya baza dlala bekhona phana eborder.
Kungiyini okungakusenzakala? Abantu baningi yini ukwedlula iminye iminyaka?
No, really qiniso likhona ukuthi abantu abakho baningi njengeminyaka yonke. Njengoba ubona nje nxa uhamba lapha emgoqweni, hhayi lobo esibabiza ngokuthi injiva umbabo-GP abakho kaningi kangako lo nyaka. Kodwa iproblem ukuthi kulama-delays amakhulu ayenzakala eborder. Ihulumende we-South Africa u-strict ngendaba ye-corona, so ikubona i-congestion ise-South African side ngapha e-Zimbabwean side kungela congestion. Uhulumende ufuna ukuthi wonke umuntu odlulayo kube lo mthetho oqinisekileyo uhlola abantu nga-1-1, qede lapho bavala ibhoda ngo-10 iziyevulwa ekuseni ngelanga elilandelayo. So kwenza ukuthi abantu bebe baningi ebhoda kodwa kungayisilo inani elijali ukudlula ebhoda. Abantu abaningi lo nyaka sibilayo ababuyanga, imali yokutesta i-COVID iyehlula abantu abaningi. Ukuthi ungakasuki ucaba nge-R800 ubuyela mzwana, usubuyela enye i-R800, hayi imali eningi kakhulu ukuthi abantu babone kungcumthi leyo mali bayithumela ekhaya bona bezihlaleli.
Khona okungakubangela ukuthi abantu bagcwale kangako emngceleni ngesikhathi lesi ese-COVID kuyini?
Bona labo ababuyayo bakukhangele bakuweya ukuthi kungcono begijime bezefika ekhaya, asazi ukuba fuqayo ngokuthi baze ekhaya njengomnyaka wonke abantu bengafikanga ekhaya. So abalutshwane labo basacrifice ukuthi bebhadale leyo mali Chris ba gijime bazofika ekhaya, noma iyimali eningi kakhulu kangako. But njengoba ngitshilo, angithembi ukuthi abantu baningi njengesuku zonke zekhisimusi. Lo nyaka ngani inani liphansi kakhulu. Okudanisayo ukuthi lanxa uhulumende eZimbabwe ethe ucela ukukhulumisana le-South Africa ukuthi ulungise indaba ye-Beit Bridge, South Africa ihle yala yathi yona hayi thina sikhulumi lani, lokhu esikwenzayo thina e-border sikubona kusilungele ku-right. Zimbabwe hambani liyilungise i-economy yenu, kwenzetha abantu bakini bengabuyi e-South Africa bezeminyana e-border yethu. Bathi bona bazaqhubeka ngokuhlola abantu nga-1-1 COVID ngokufaka imithetho yonke abayifakileyo e-COVID. So akunzima ukuthi indaba yangikhona izalunga ithini. Ngizwile abanye besithi sebebuyele emuva sebefikile eborder bebonda kula hope yokuthi kuzacrossa. So nxa bengazibuyelela abantu behlala phansi beshiyane lakho, awulanto enkulu abazayiluza.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Thank you. ibandla le Economic Freedom Fighters of Zimbabwe lithi usuku lwe Unity Day olunanzwe ngolwesibili luqhakathekile ngoba lunanza isivumelwano se Unity Accord phakathi kwebandla le PF ZAPU lelezanu ngomnyaka ka 1987 esaletha ukuthula elizweni. Kodwa abanye abagoqela abalwela ilungelo loluntu, amabandla ezombusazwe labathinteka kwisehlakalo segugurawundi bathi isivumelwano lesi asilandelwanga ngemfanelo ngoba kulokhu kulobandlululo lokukhethana ngemihlobo elizweni. Isikhulumeli sebandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Witness Hobe uthi lanxa Unity Accord yaletha ukuthula kuningi okusafanele uhulumende akufeze okuphathelane lelungelo loluntu.
Thina sithi njenge-EFF, Economic Freedom Fighters of Zimbabwe, sithi lokhu kuhle kakhulu ukuthi usuku olufana lalolu luhlale lukhona, lugujwa, ukuze abazayo emuva bazi imvelaphi yelizwe lethu, bakwazi lalapho esivela khona, bakwazi futhi lokuthi size sibe lapha, kwaba njani, kwenzakalani. Njalo uma kuthiwa Unity Day leli langa lize lenziwe kwakwenzakaleni ngoba kulezinto ezibuhlungu eziningi ezazenzekile okuhlanganisela ukuchitheka kwegazi eliningi kakhulu elamaqhawe alwela impi yenkululeko lalelo gazi lalabo futhi ababulawa kungesizathu ngenxa yenzondo eyayikhona phakathi kwababelwisana. Kodwa kwabuyiswana ubaba wethu Joshua Mqabuko Nyongolonkomo wabuyisana lalabo ababengazwisisani, ababengaboni ngaso linye kugoqela umongameli Robert Gabriel Mugabe osewalalayo, kugoqela njalo upresident welizwe leZimbabwe khona manje uComrade Emmerson Ntambuzo Mnangagwa. Bonke babandakanya bazibona kufanele ukuthi babambane babe imbumba. Ngakho sithi lokho kuhle kakhulu ngoba kwalethe ukuthula, kwaphephisa njalo izimpilo zabantu.
Ngombono wenu kuyini ebelifuna ukuthi ngabe kuyenziwe ukuze isivumelwano sibe nesiqinisekileyo?
Ngiyabonga futhi ngokwesibili njalo msakazi omhle. Njengeqembu le Economic Freedom Fighters of Zimbabwe sithi uhulumende weZimbabwe makahloniphe amalungelo abantu, abantu babe lenkululeko engokwezenzo hayi ekhulunywa ngemilomo kodwa ingenziwa. Abantu mabaphile elizweni labo, bahambe kuzo zonke izindawo besebenza imisebenzi yabo bengela kwethuselwa, kungakhathalekile ukuthi umuntu uqhamuka kuphi kwendawo, usuka kuphi kwendawo, kungakhathalekile ukuthi umbala wakhe unjani. Uhulumende makabambanise yonke imibala, yonke imihlobo yabantu. Abantu baseZimbabwe asilamhlabathi, umhlaba weZimbabwe uhuquluzwe ngamasela. Sithi thina uhulumende weZimbabwe kwakugcaluse lokhu ukuze kugcwaliseke umhlaba mawubuyele ezandleni zabansundu. Kungabi khona umuntu oqhamuka ngokwebala elimhlophe esiza esithi uzothinta umhlabathi ngoba ilizwe leZimbabwe latholwa kabuhlungu. Akwazakala ukuthi iZimbabwe ayisiyo yokuthengiswa, kodwa abantu beZimbabwe mabathole umhlaba, bakhe izindlu, bahlale lapho abafuna khona, benze amabhizinisi abo bengela kwethuselwa, bengela kuhlukunyezwa lokudimandwa izincwadi ezingadingekiyo ezidalela ukuthi kugcine kube khona ubusela esikubiza ngesilungu ukuthi corruption. Lokho uhulumende makathathe amanyathelo aqinileyo akhombisa ukuthi usasikhumbula leso sifungo abasenzayo belaphayana besayina iUnit Accord. Sithi thina akakhe labantu izibhedlela ukukhombisa ukuthi uyanakekela amalungelo abantu. Abantu mabathole indawo yezomthola mpilo ehlanzekileyo futhi leyenza ukuthi amakhambi atholakale ezibhedlela. Makenze imfundo yeZimbabwe ingabi nzima ukutholakala, kuhlonitshwe umuntu ofundileyo lo ongafundanga, abantu baphathwe ngokufanayo, aphinde njalo ahloniphe amalungelo abantu besifazane. Uhulumende makalwele abantu besifazane abadlwengulwayo lababulawayo, lababulawayo malanga onke, kungakhathalekile ukuthi kuseZimbabwe kuphela kodwa kwenziwe i-Afrika yonke jikelele. Ngalokho uhulumende weZimbabwe uyabe khombisa ukuzimisela lokuzinikela ukuhlala esifungweni esenziwayo ngomhla kusenziwa lolu suku le-Unity. Ngiyabonga msakazi, ikho lokho esikushoyo singu-EFF.
Lo ke ngumnumzana Witness Hobe, isikhulumeli sebandla le-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe This is Wasipuma, a Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje esikhangela eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi obengunobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba iZuzu uFoster Longozi ubhubhile izolo esibhedlela seParirenyathwa eHarare. Ulongozi ubikwa ubebulawa ngumkhuhlane wenhliziyo okwesikhathi eside. Iphephandaba leChronicle lithi ilizwe lilakho ukutshaywa lizulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Charlene kumaviki amabili alandelayo. Leli zulu elileyezi elithwalayo elwandle sikhuluma nje likhangelelwe ukutshaya leMozambique ngeviki ezayo bese licaphakela eZimbabwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele yona ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi beStudio 7 linjani? Isithi hayi lifisela ikhisimusi ehle nomsebenzeli wenzayo omuhle oncomekayo. Ngibingelela kakhulu imuli yangakithi komoyo. Ngibingelela le muli yami nenkosikazi wami lesoko sami nje zonke. Isithi mina hayi asilandeleni imiyalo esiyixwayisayo mayelana COVID-19. Ukuze silondoloze impilo ngoba impilo akula extra time ekuphileni. So kumele sikulimukeke lokho, sizame ngamandla ethu wonke ukulandezela imithetho edingekalayo ukuze sikwazi ukuba lempilo eyaphambili. Yebo basakazi, ngilifisela impilo enhle, ngithi mina hayi lingene kuhle lo mnyaka omutsha ukuze lisikwazi ukusibambela umsebenzi futhi lingabaphilileyo lani lihlale lekhashana le-COVID. Hayi siyajabula kakhulu 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 kakhulu. Ngibingelela abafowethu bonke edlangana nawo emhlanganweni. Mina igama lami nguMoyo uStanley. Ngiselo Agwelo. Ngiyabonga basakazi bami.
Leli langa sibili bantu beZimbabwe lilanga lokuthi sibone amasotsha ayethola imbhobhi elengqamphambili ayegqoke amadebhethi abomvu etshengisa ukubulala emathebeleni iqeda abantu. Ubaba uJoshua Nkomo wabona senqunu wavuma ukuthi hhayi selingehlule lilanga lokuthi kumele sikhumbule uNkomo evuma ukuthi hhayi sesivumile bantu siyeke isixoleleni. Ilanga lakhe lokukhothama kwakhe evuma libuhlungu kakhulu ilanga ngoba ngakhangela kithi esilobela izakhamuzi zaphela la ngokuthathwa ziyatshaywa zibulawa ezinye zifile emajele zithathwa izanopief kuthiwa babekuzapha. Lokhu kusizisa usizi kakhulu ilanga linzima kakhulu nangakwa iyalikholisa ngoba yikho ababathatha khona amandla kuze kube lalamuhla lolokhu ebancindezele izaphu bayifaka phansi yena ila yakhulula ilizwe bancindezela abathusela emandebeleni umbhuqazwe bangawukhumbula bawesaba yikho lakhathesi nje besabe bethukile ngabe sizangezanopief. Uright munangakazitshengisa ukuthi wabakwenza lokhu. Abantu kumele besikabe bengavusa amakhanda bengavusa baze baphinde. Ilanga lokubatshengisa ukuthi bengakhuluma lizaphinde kwakungala kuthula elizweni kwakulokulila. So sizobuhlungu kakhulu ngangaleli langa sithina izanopief nayo okwanje iyehle embusweni ikinika abanye ngoba leli umbuso wayo azange ube muhle ngitho lakhathesi. Mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanya ngawubona umbhuqazo angutshele kwakukubi ngaleso sikhathi abantu babeyithafaka emgodini abantu begigwa abanye abantu bequnywa phambi kwabantu ababo izanu-PF bedutshulwa bemiswa phana badutshulwe abanye bedutshulwa bezihambela kuthiwa kulama-cashew beplane ukufaka ama-tigent emathebeleni besenzangani ngama-thebeleni kathi yibo abafake izigangi zokuthi kwenzangani abantu besiNdebeleni kabafuni ukuthi umgaba buze sizusizi kakhulu siyakhala izililo ngaleli langa ake basiyekele thina yini engikhuluma u-Alexander Khaya ngisuka esilobela emangonini
linjani baphathi be-Studio 7 linjani isimbabho omuhle oniwa yisanu-PF mina ngila kusobala ukuthi kukhulunywa ngolu ndoda othi yena izanu vele yi-corona corona ikhona kodwa but izanu yi-corona enkulu mina bengisithi abasiyekele sibili urayithi ngidaloko ukuthi basiyele ngokuthi thina yithe suya le corona ezimbabwe kugcela idoti akulamsebenzi abantu bavalelana ezindlini abantu babo abantwana babo basezimbabwe yibo abagcwele isouth africa abaminyileyo ukuze abantu baye baningi kakhulu ngenxa yokuthi bayesile ukugcina abantwababo ngoba babanjani okuthiwa kule presidenti owehlile ukugcina abantwabakhe besiyagcina kwelinye ilizwe kabanhloni umnankakho yezano yakhe ngiyababonga imbono yabantu abayibonayo bese ngibuya lapho kuliqiniso ukuthi uGebhe ufanele uba ngupresidenti ufanele uba ngu-vice president avayise uChamisa konke lokho mina vele kimi njengokubana kwami ngawubhebhe vele uba ngu-vice president kaChamisa sibona ukuthi njengephathi ukusuka kwayo ukuthi vele uvayisi wethu owayengowesiNdebele singatshintshi izinto njengezane yatshintsha izinto thina sasikhayeli sikhundla esikhulu njengamaNdebele sikhalela umbuso omuhle ubaba uBhebhe uright kakhulu wonke ukufanele nxa abantu bemkhethile ekokuthi ngayenziwa i-congress leyenziwa i-supreme court othi yenziwe kuyekhethwa uBhebhe aphume kumbe abe ngupresident uChamisa abe nguvice kumbe uBhebhe abe nguvice uChamisa abe ngupresident baza bakhetha abantu ngoba abantu bakhetha abantu ababathanda abantu abazifaki besabani ukuya kuleyo congress bayakwazi ukuthi asuza bakhetha okhuphi ngoba abantu sebebazi ukuthi bangamaphaphi ezanu-PF futhi lokhu shiwa thina sathola nzima eZimbabwe sithole nzima eJohannesburg ngenxa yabo shiya amazwe ethu shiya abantwabethu bayasikhumbula abatsho ukuthi baba ubaba bamzela kuma-next door ayibondi into embi kakhulu le so mina njengami ngithi ukhuphe bakhiphe kodwa uzamela bani njengoba besitsho abantu ukuthi uzamela bani phela wena ulabantu ufaka abantu bakho babe izithombe babulale nje uzama ukuthi lenze kumbe one party stage lezanu-PF libulale i-MDC alliance asoze lafa layibulala i-MDC alliance ngeyabantu yimi engikhulumayo u-Alexander Khanya udela impilo isheshelozi kanye emphuma khona kwele nkayi lesilobela ngihlanganisa zona ezindawo ngoba zindawo zami zonke emphilela abantu bangikhona bengithanda anginankinga lakho ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Donald Trump useyale ukusayina i-bill kade iza kwenza uhulumende asebenzise imali engamabhiliyoni angamakhulu ayi-9 million dollars ukuphathisa ilizwe kulandela umonakalo webhubhane lwe-coronavirus. Izizalwane zeMelika bezizaphiwa imali engamadola angamakhulu ayisithupha 600 ngamunye phansi komthetho wonalo. Kodwa uTrump uthi ufuna ukusayina umthetho oza kupha abantu imali ezinkulungwane ezimbili, $2,000 ngamunye. Isimanga ukuthi uTrump lamalunga edale le-Senate babesala ukuthi abantu baphiwe imali eningi edlula amakhulu ayisithupha. Lokhu kwenzakala uTrump esuke esigodlweni se-White House izolo esiya emzini wakhe eFlorida ukuyaphumula ngekhefu leKhisimusi. uTrump elokhu elwisana lempumela yokhetho athi waqilibezelwa. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
UTrump usenze imihlangano embalwa eWhite House lamanye amalunga eHouse of Representatives akubandla lakhe lama-Republicans. Okhokhela idale lesenethi umnumzana Mitch McConnell uthi akumelanga abakubandla lakhe baphikise impumela yokhetho lolu sokuhlolisiswa amavoti enziwa yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela. UTrump usephanyeke udaba lokhetho emithathandaba eminingi okugoqela elikhulu lelizwe ele-Supreme Court elisenda kulahla isicelo sokuthi kuvinjwe amavoti eGeorgia, Pennsylvania, Michigan leWisconsin lapho athi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Imithathandaba ithi akula bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka-20 zibandlela. Abalandela okwenzakala eMelika abagoqela umfundisi Raphael Mthombeni bathi kukhanya engani kulabantu abathakazelela izenzo zikaTrump.
Akusikho ukuthi bayamesaba, njengoba kusikho ukuthi iqiniso kabalazi. Bayamfuna uTrump ukuthi abe khona. Ungakhangela ekuqaliseni ngo-2016 engena uTrump kwakuvele kungamelanga ukuthi angene khona ukuthi abe ngu-president. Kodwa-ke uTrump wasuka wakhuluma izinto ezifunwa ngama-Republican, izinto ezinjengokuthi abantu abamnyama abasizi lutho, nabantu abangadutshulwa nje baphongubulawa kungabi landaba, izinto ezinjengokuthi ama-Muslims la akafuneki lapha, izinto ezinjengokuthi asenzeni i-America great again. Izinto zona yizo kanye aba ezazingathi baqumbelene ngazo, kodwa beswele umuntu onjengo-Trump obakhulumelayo ahlabeke ukuthi ibhadla egcikeni.
UMthombeni uthi akumangalisi ukuthi kulabantu abaningi abavotela uTrump ukhetho olusanda kwenziwa.
Bebekhayelela ukuthi bazahlala i-4 years ezinye lezi. Nxa bengena ezinye i-4 years lezi badibanise, bahlanganise, bagxobe, bavoxe. So nxa ezephuma yena umdala, hayi.
Kulabanye abasekeli bakaTrump abathi kumele idale le-Congress livimbe impumela yokhetho lukamongameli. Bathi uTrump waqilwa libandla lama-Democrats ezabelweni ezitshiyeneyo. Izabelo zonke eMelika zithi uTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 eseMaryland, nginguGibbs Dube.
Abasafundi esikolo amahofisi avaliwe, ukhulumile nonkulunku izaphela ivirus. Yime nditshelayo mntaka nkulunku umathela ufana lami uyabona.
Ngagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Abezempilakahle bathi uhlobo legciwane le-coronavirus elilobukhali okuthiwa selikhona eSouth Africa likhanya lingakabi khona eZimbabwe. umphathi mtambo kwele South Africa ubona ngezenzakala ekhaya usevimbe iqula labaphathi mtambo bezimbabwe kade befuna ukuya kulelo lizwe uyakhulumisana ngokuminyana usemngceleni webait bridge silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngelanga lekhisimusi lilakho ukusithinta njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.